Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 21 Mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU isisole uhulumende ngokuthi usezabhadala imuli zezisebenzi zakhe imali engamadola emelika angamakhulu amahlanu i-US 500 dollars awumngcwabo.
Asiboni ke kuqakathekile ukuthi uhulumende abe sesithi uyazinikela ke ukubhadalela umuntu osebhubhile.
Umkhokheli webandla le Enlightened Christian Gathering umnumzana Shepherd Bushiri owazakala ngokuthi ngumprofeti kanye nonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapholiseni awe South Africa izolo lapho abakade bedingakala khona ngokuphathelane lecala lokungethembeki.
Udaba lukaBushiri ngendlela engiyibuka ngayo ngibona ingathi ludaba oluzophetha kabuhlungu kuye kakhulu, ngoba engumuntu othenge impahla eningi ehambe bonakalisa njalo ukuthi neyimali.
Sokulabantu abayizigidi ezedlula amathumi amathathu asebevotile kukhetho lwemelika ngesikhathi abanye abebandla lama-Republicans besola umongameli Trump ngendlela akhankasa ngayo.
So iba nkulu kangaka ekhethweni ngenxa ukuthi yindaba eaffecta wonke umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwenapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU isisole uhulumende othi usezabhadala imuli zezisebenzi zakhe imali elingana lamadola emelika angamakhulu amahlanu $500 eyomngcwabo nxa isisebenzi sithe sabhubha. Unobhala ogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise izolo ngaleli nyathelo esithi alilani lama-burial society ayabe evele ebhadalwa izisebenzi. Uthi njalo uhlelo lolu soluqalisile ukusebenza. Kodwa inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele engezelele izisebenzi zakhe iholo zisaphila zenelise ukuphandela izimuli zazo, hathi ukugijimela ukuphathisa ngemali yemfa sezidlulile emhlabeni. Izisebenzi zikahulumende eziningi zihola imali ephansi kwamadola emelika alikhulu US 100 dollars. Njalo sikhuluma nje ababalisi abaningi baphakathi kokukhalala umsebenzi phezu kodaba lweholo. Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxwe lo Moyo.
Besikhangelele ukuthi uhulumende enganika izisebenzi zakhe imali ebambekayo elohlonzi i-US dollar ukuze phela bekwanise ukuzibhadalela ama-insurance e-funeral. Asiboni ke kuqakathekile ukuthi uhulumende abe sesithi uyazinikela ke ukubhadalela umuntu osebhubhile. Kanti nje aluba abantu bayakwanisa ukuzibhadalela bodwa ama-insurance phela angabagcina nxa isikhathi sesifikile. Asomsebenzi wakhe abantu kufanele bezibhadalele bezikhethele bona ukuthi bafuna ke insurance ipackage enjani nxa isikhathi sabo sesifikile, bafuna ukugcinwa njani. Besingakhangelelanga ukuthi uhulumende nguye oseza decide ke ukuthi unika umuntu otshonileyo imali engakanani kumbe imuli yomuntu otshonileyo imali engakanani. Sifuna imali ifake eholweni umuntu abe sezikhethela ke ukuthi ingamgcina ngayiphi indlela. Kuyamangalisa ukuthi silo uhulumende ogijimela ke ungcwaba abantu asila kulumende okhangele ukuthi asize abantu abaphilayo ebanike impilo ende bekwanise ukuthenga imithi ezibhedlela kumbe ukuzivikela agijimeleke ukuthi abangcwabe kuyatshenisela ukuthi abantu ke abasikhokhelayo ungani babonela eduzane kumbe imbono yabo ichiyene labantu abanengi
okwenziwe ngohulumende lokhu ubona kungahuka yini abanye ababalisi ukuthi babuyele emsebenzini
lokhu okwenziwa ngohulumende engazangeke ahlale phansi labakhokheli bezisebenzi asibonike kutshintsha indlela ababalisi kade bekhankasa ngayo ngoba phela kasiloholo lokho kutsho uhulumende ababalisi bebekhala ngeholo ukuthi kabasakwanisi ke ukuthi baye emsebenzini imali abayiholayo ayifinyeleli ukuthi ibaphathise ukuthi behambe belapha abasebenzela khona njalo begcine imuli zabo limali ekhunywa nguhulumende asiyomali abayinikwayo imali enikwa umuntu osechonile asiboni ke kungatshintsha ke umkhankaso wezisebenzi abalawo okwamanje
umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele weZCTU ubexoxa icingweni loNtunkameli Nkomo Studio 7 lanxa iZCTU labanye bekusola ukwenziwe nguhulumende yena uhulumende uthi wenza konke akwenelisayo ukuthuthukisa inhlalakahle yezisebenzi zakhe inhlanganiso zamatitshala lazo zithe kumele uhulumende abhadale izisebenzi zakhe zisaphila hathi sezibhubhile Umkhokheli webandla le-Enlightened Christian Gathering umnumzana Shepherd Bushiri owazakala ngokuthi ngumprofethi kanye lonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapholiseni izolo ePretoria kwele South Africa lapho abakade bedingakala khona ngokuphathelane lecala lokungethembeki. Kulabantu abathi balahlekelwa imali yabo kumprofitha lo bezama ukuyizalisa njalo bathi uyenqaba ukuyibuyisela. Umbiko wethulwe libandla lakhe izolo uthi amapholisa eSouth Africa ohlobo lwamahawks azise amagqwetha kamnumzana Bushiri lonkosikazi wakhe ukuthi bayadingakala. Bababophe unkosikazi wakhe obesendlini kwathi umnumzana Bushiri wayazinikela emapholiseni njalo umbiko lo uthi uzalandela konke abomthetho abafuna akwenze. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum yena othi inhlanganiso yakhe isisebenze lezinye izalwane zeZimbabwe ezithi sezike zaqilibezelwa ngamaprofethi labanye eSouth Africa. Umnumzana Sibanda oyingcwethi ecubungela ezomthetho utshele usithandekile Mhlanga ukuthi umnumzana Bushiri uthethe inyathelo elihle ngokuzinikela emapholiseni kulokuyangeka esebotshwa. Usibanda uqala ngokuchasisa ukuthi umthetho ungaluphatha njani lolu daba lokuthi ubufakazi bungatholakala na.
Udaba luka Bushiri ngendlela engiyibuka ngayo ngibona ingathi ludaba oluzophetha kabuhlungu kuye kakhulu ngoba engumuntu othenge impahla eningi ehambe bonakalisa njalo ukuthi uneyimali kanti le yimali abeyithola ubengayitholi mhlawumbe ngendlela efanele kumbe ngendlela esemthethweni okufana nokuboshwa kwakhe ngonyaka ophelile lapha abeboshelwe khona ukuthi amabhanoyi lawa ngayo ama private jet bowathenge ngemali ekade u cash engakazi hambe ukudluliseka ngamabhanga okusho ukuthi le imali lezi azifake lapha ya gazikaze zikhutshwe intela kuzona bese kusithi njengoba sikhuluma kanje ngezinhlelo zabo zokuzaliswa kwezimali abantu abaningi bakhupha imali abanye bekhupha 100,000 rand abanye bekhupha 200,000 ngoba bethendisa ukuthi imali yabo izozala iphindaphindwe kaningi ukuthi 100,000 angabuya sengamamiliyoni amathathu abantu bakujabulela kakhulu lokho bafake izimali ngobuningi babo abanye bathatha izimali zabo zokugcina njalo abantu banazo banabo ubufakazi bokuthi bafake izimali kulezo zinhlelo zakhe ngendlela esibuka ngayo kusho ukuthi laba bantu njengoba bakunikezwa ebandleni kusho ukuthi yena umnikazi wakho konke lokho nguye uBoshiri sizwile ukuthi usethanda ukuthi athi yena cha yena naye ubengazi ngabantu abasebenza kuye abaphazamisa leyo nto sibona ingathi ngeke mhlawumbe abantu bavume ukuthi betheselele licala ngoba besazi ukuthi umnikazi nongqondo wazo zonke lezi nhlelo nguye bazogcina belikhuluma iqiniso maba ngalikhuluma iqiniso ukuthi hayi uyena ungqondo wakho konke lokho kusho ukuthi kuzobe nje selimshonela ilanga indaba yakhe izobe isiphelile ngakho ngendlela esibuka ngayo mina kuyikuthi abomthetho isandla somthetho singacubungulisa singafunisisa kahle zonke indaba namacala awatheswe kangibona ukuthi uBoshiri kukhona kuzomsalela ngibona sengathi uzothathelwa yonke into anayo asale nje
udaba lolo lungamukelwa njani ngabantu beZimbabwe nabo bengabanye abathi mhlawumbe wayebaxele beze
yebo baningi kakhulu nabantu beZimbabwe sibathola kade belandela uBoshiri akade bekulokhu kuqulwa okwezimali nabo bethathelwa izimali zabo ngalendlela engajabulisiyo okokuthi nathi njengabasebenzisana nabantu abokuza lapha eSouth Africa kunabantu abaningi kade benzile phambilina beza kuthina ngawo lamaso abo kwenza izimali okade kuthiwa ngabekelwa befundisi ngabekelwa ama stewards nenhlelo eyithile zabantu abathile akade nabo bekhala ngezimali zabo so kuyinto ebesiyazi kanti njalo baningi abantu akade bebhekane nalenkathazo
yena ulosekelo oluningi yini ukuthi abantu abaningi bayamxhasa
unabalandeli abaningi kakhulu umnumzana uBoshiri kanti lokho sibona ngathi esinye sesizathu ezenza ukuthi abantu abaningi balandele ukuthi abantu basemhlubulweni owase ezansi yase-Africa sikubiza nge-Southern Africa abaningi balambile njalo bahluphekile kakhulu okwenza ukuthi abantu balandele ngalo bayini abacabanga ukuthi ngabanikeza ithemba okufana nakhona lokho ukuthi besike sibone ezinkonzweni zabo abantu kuthiwa bathola imali abantu kuthiwa bathola imihlola ethile engajwayelekile abantu bakithi badangele abantu bakithi baphelelwe ithemba ngenxa yokuphelelwa lithemba kwenza ukuthi kube lula ukuthi ubani nobani ofikayo abakhohlise bakhohliseke kalula kungoko sithi usekelo lalulinga kakhulu njengoba nje boshiwe baningi abamlandelayo abakhonondayo besithi cha uyahlukunyezwa ukuboshwa kwakhe kusho nje kuphela ukuthi ngabantu abamdlela umona ngoba eyincebo kaNkulunkulu
lo ke ngumnumzana Vusi Moses Banda umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezomthetho ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe yi-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabanye njalo abangamachumi amabili lasithoba minwembili 28 ababanjwe leli gcikwane izolo. Asebebhubhile bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 sebengamakhulu amabili 233. Kulabanye njalo abayithoba munwe munye asebesindile emkhuhlaneni lo kwenza inani labo bonke asebesindile bayafika kunkulungwane eziyisithupha 7692. Balaleli iStudio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. iphephandaba leChronicle lithi uNorest Masova lomkakhe uElizabeth Diniza babulala ingane yabo eleminyaka emibili bafihla isidumbu. Kodwa ababili laba baphoxana balwa, uDiniza wayaceba emapholiseni. Iphephandaba leHerald lithi ugatsha lwezemfundo solucele uncedo kuhulumende ukuthi kulungisiswe izikolo zesigaba seMathebeleland North ezabhidlizwa lizulu ngempelasonto. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Linjani Studio 7, hayi mina ngidume ngosamamo ngilane Soweto. Nansi into engithanda mina ukuthi ngivula amehlo abantu beZimbabwe. Bantu bakithi, bantu beZimbabwe, ikakhulu bantu besiNdebele. iZANU-PF yiphathi ayikho wrong, okurongo ngumuntu. iMDC yiphathi ayikho wrong, okurongo ngumuntu. Kule nto eyi-1 esingayinanzeleliyo. iZimbabwe izolunga, okanye ngithi kumele ilunge kuphela mayengathola umholi ongelabandlululo, ongelatribalism, be it ngowe-MDC or ngowe-ZANU-PF. But as long as lowo mholi engelatribalism, iZimbabwe izoma iqonde izintaba. So ngalokho bantu bakithi, ake livule kamehlo siyekeleni urojo ngezwithi njengabantwana. Uchamisa lwesitala sithi chamisa. Uchamisa ngimzondi, angilizondi shoni, umetha ngilindebele. But uchamisa sike samfaka one step, wafaka ikhandi, limbonisiwe zine eBulawayo, wagcwalisa amashona kumakhansilazi emeyas. Bekubonisa uNkulunkulu belibonisa khonaphana ukuthi lo muntu how dangerous it is. Kodwa namhlanje lisagijima futhi lithi chamisa. Limfakeni, lizombona. Kodwa uNkulunkulu bezama ulibonisa ukuthi uyinhlobo bani kaPenda. Nangankubonile wagcwalisa amashona endaweni yakini. Kodwa namhlanje lizichamisa. Lihlamukela udadewenu, uThokozani Khulu. Esingazange senizame, uchamisa senizame simfakile, but akenzanga lutho, wagcwalisa amashona. Into esikhala ngayo ukuthi akumelanga kube lowo mholi olobandlululo. Ake sizamene uMakhuphe. Mina kube ngendawo inamba kaMakhuphe angazi ngayithola Studio 7. Ngikhulumela imbosi dadewenu. Ngicela uma ungaphathe sokuvotela, wenza kulo mehluko, uphathe okufana naye, ungabi lobandlululo.
Ngibonani bantu bakithi njani ngezindawo. Siyezwa nje abantu bezanu-PF sebeqalile lokuthi ma-election. Bengathi ma-election, ama-election asiza ngani abantu? Asiza ngani uZulu? Kube vele ngangeqiniso abayikhulumi ngale nto yama-election. Ngoba kuyafana kula nto abayenzayo, ngoba kuthi abawinile abawinanga. Bona vele kabawini kanti bavotelwa ngobani? Abantu behlupheka kangaka. Kube nga bakhuluma kanje bethi bazamela abantu ukudla, kungcono kakhulu. Kunokona bebhizi bethi ma-election. Abantu labo badla lawo ma-election. Kanti abantu badlani elizweni? Badlana abantu. Abadli lama-election wabo phela la abachoma ngawo bona. Angithi bona bayakwazi ukuthi bayarobha yonke into abantu abayizayo ezanu-PF zihlose kuphela. Bengakhuluma igama elithi election. Ama-election lawo akasizi ngalutho. Ilizwe lento libolile liyaphela lokho lishona lisiya phansi. Kodwa bazobhizi bethi election. Kusiza ngani abantu lokhu? Kube ngabakhuluma ukuthi bathengele abantu ukudla, bethenga imithi ezibhedlela, esithi kubekungcono kakhulu.
Salubonani. Ngibingelele ku-Studio 7. Ngibingelele kakhulu umsakazi omuhle kangako bantu bakithi. Hayi, mina ngiceda ngiyazibongela shemo. Yazi kuyintokozo enkulu. Sihlangene Zimbabwe, Botswana, wase-South Africa singamaZimbabwe sonke. Yazi ku-Studio 7 ngiyasihlanganisa sibe nyamanye, sibe nto yinye. Ngiyabonga phezu nakho kubonga abasakazi. Ngiyabonga futhi ngiswele imilomo ezinkulungwane. Kodwa ke nantu udaba engithanda ukuhlala kile lezwe lethu bantu bakithi. Siphandla sijabulile, siyacela sihluphekile emoyeni yethu, asikwazi ukuhlala emindeni yethu. Bantu bakithi sithi ilokhu esikusakaza kufikela kuwonke abantu ezikhundla eziphezulu, maybe bazozinyika iy'nyaka ezingcwebe ezizo ukuthi basaphila bangobani. Umuntu ophila ulo nembeza engaphili nje abantu abafayo basengaphela nembeza ukuthi sokupha ngoba izidumbu zezosithi president nangiyana ubani ubani ukhona. Bantu bakithi kakhulu nabesiNdebeleni ngithanda ukulicela kakhulu bantu bakithi. Yazi angikaze ngibone lidosa lifilwe embusweni. Silokhu silalela amashona esilwa kuphela embusweni, kodwa bantu bakithi ngicela kulazi ukuthi bantu bakithi singasolini abantu abafakiweyo enkingeni. Sola masungula inkinga. Bantu bakithi mina ngedwa mbona lithwangela ngumuntu wayezinkinga la. Bantu bakithi bekamthwangela wadonsa mshamisa ekhoneni wamnikeza isikhundla. Isikhundla ilizwa lenziwa kanjani? Mayidonsa uthamisa isikhoneni emnikeza isikhundla, kwazi uthamisa yena la ebethu. Wabonye abanye abantu bonke abakwazi. Mayebuya lo muntu ephusha ukuthi uThokozani Khulu efaka ingane ingene esikhundleni esosinikeze khona leyo nto liyasixabanisa lapha umuntu obophansa abantu umsila ngoswangirayo obophansa umakhuphelo lo uthamisa umsila yenqede esifa bona nini yonke into silwa ngabantu basishoneni kuphela izwi amazwi omuntu omdala aweli phansi inyembe zomuntu omdala aweli phansi bekani unkomo wathi labo bantu bathanda ukulwa basezoni lwabo kodwa lingayingeni iyona le bekani balwa day
salibonani salibonani basakazi bestudio 7 nabathandi lona okhuluma ngokugifti isondo kufokandlovu basakazi benithanda ukuthi ngike mbuze kati mangabe ebalalela amaqembu aphikisayo amaqembu aphikisayo anti siyabe singabala umakhuphe ngoba umakhuphe ufana lezano sibala amaqembu aphikisayo njengabo MDC Alliance ukuthi njengoba last election kwavotwa izano yariga bayekhothi ikhothi siyazi iscaptured by izano iyaqhubeka iyabusa noma yerekile uthini uplan B wa next election ngoba akusiza ukuthi bebethala besiyekhethweni izano ibiyirigi okunye futhi bengithanda ukuthi ngikhumbuze abafowethu abanjengabo Gawule obhethi Mpofu ophugeni ukuthi hayi madoda isikhathi senu siyeza umbani wayisazi ukuthi one day indoda enjengojonathan moyo labo kasquere labo joao bazazithola behlala egangeni njengenyondi ya so lani limbuluze madoda kodwa siyeza isikhathi senu
sabona msakazi westudio 7 hayi siyalibonga ngomsebenzi wenu eliwenzayo okukhulumayo ngu-Archbishop Khumalo ngikhathazekile kakhulu ngabantu bakithi emathebeleleni abalwa bona bodwa ebafisela ukuthi abantu abavela ngasempumalanga babenze ama-councillors ake ngilisitshele ukuthi ama-councillors lawo eliwakhethayo avela empumalanga asebenzela yiphi isiphi isizwe njalo bengicela ukuthi abantu bemathebeleleni ake livuke nxa likhetha amakhansili nxa umkhansili ehlala esabhabha lina lihlala ekhodribhakhe kuthiwa ubheke ikhodribha kodwa ehlala esabhabha likubona njani kaliboni yini ake livula amehlo ake livula amehlo ukhansili afanele ahlale kuleyo ndawo lapho abheke khona ukwenzela ukuthi lanxa sokukhona okukhona lenelise ukuthi limlande liyekhuluma laye kambe nxa lizayo kusuka lapho kuzima ukuthi ugibele lapho siyadinga ugibele amateksi amabili siyadinga ukhansili ohlala esabhabha yena kuthiwa umela i-Godri Park kumbe umela emakhandeni kumbe umela iliphi ilokitshi nxa engukhansile ehlala esabhabha ehlale emakhokhoba ngahlala emakhokhoba laye kubonakala ukuthi ungukhansila nxa sokukhona lenelisa ukuthi limlande lisebenze naye khathesi abantu babhizi basolana lokhuphe kati lezwa kuthiwa isikhundla leso sobupresident siyilifa yini njengesabo sabhu njengokwezinduna ukuthi umuntu asuke khona lokwe-executive committee athi sezohluthula umbuso wakhe uphiwe ngutswagirayi engasalandeli i-constitution ake livuke bantu bakithi ake livuke lifunde ukuthi lisapotane lingadividwa ngabantu basempumalanga babuye balidivide mina kangikhethi ngakuthiwa kuya ngami ngayo bonke lamabandla akhona alokhu zwesindebele nayabambana ukwenzela ukuthi lama-MPs asuke lapho esiyamela imathebeleleni ngabe izinto zethu zonke zihamba kahle khathi silibhizi liyahlephuna nalodwa ye uthabisa ye ukhuphe idoti ukhuphe uright ulandela iconstitution
lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 okwamanje besikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ibandla eliphikisayo kweleguini lithi kulabalandeli balo abathathu ababuleweyo ngemva kokuba umkhokheli wabo uSelio Jalane Diallo ethe usenqobile kukhetho yona ikhomishini yokhetho ingakethuli impumela usibalukhulu wesigodlo seNigeria iLagos usethe akula muntu omele ahamba-hambe okwelanga elilodwa kulandela ukutshengisela ukulodlakela abantu besithi sebekhathele ngokutshaywa lokubulawa lugatsha lwamapholisa oluthiwa yi-SARS. Sesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Sokulabantu abedlula izigidi ezingamashumi amathathu 30 million asebevotile kukhetho lokudinga umongameli.
Izigaba zeMelika zilamalanga ahlukeneyo awukuvota kodwa ilizwe lonke livota mhlaka 3 ngenyanga ezayo. Kusasa umongameli Donald Trump uzadibana lomnumzana Joe Biden kunxoxo mpikiswano ngemva kokumiswa kweyinye edluleyo ngoba uTrump wayehlaselwe ligciwane le-coronavirus wala ukuthi lingxoxo mpikiswano yenziwe kumabona kude esithi ufuna badibane mathupha loBiden. Lona udaba lugciwane le-coronavirus lukhanya soluyilo oluza kuba lokwenza lempumela yalolukhetho ngoba ababili abancintisanayo laba balembono ehlukeneyo ngaloludaba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi udaba lwe-coronavirus ulubona luzathatha hlandla bani kukhetho lolu.
So iba nkulu kangaka ekhethweni ngenxa ukuthi yindaba eaffecta wonke umuntu. Ngoba unothile kumbe kawunothanga. Enye into futhi esiyiqaphelayo yikuthi abantu baze bahle babe banengangaka. Ugulile yini uTrump lomngani wakhe Chris Christie baphumile esibhedlela kodwa bakhona abanye abantu abangabayanga abangasi bantu balutho abangelayo abangayiphiwayo le mithi esiza esize uTrump loChris Christie. So ingeza ke yeyele ukuba yindaba enkulu le ngoba umkhuhlane wangkhona lanxa wafektha bonke abantu usuphinde usubandlulula. Qala sasikhala ngokuthi uafektha ama-minorities abantu abanjengabantu abamnyama lama-Latino. But kathesi sokukhanya ukuthi nxa ulesikhundla uqakathekile umkhuhlane lo kwasakuhambisa esibhedlela izinyanga uhambisa amaviki kuphela. So yikho nje uyisiqoqe lasendaba ngoba uafektha yonke into izinto zonke kazihambi kuhle ngenxa ye-COVID. Okuqakathekileyo futhi ukuthi abantu bayakhangela ukuthi kwamanye amazwe amapresidenti kumbe ababusayo bawenzani lo mkhuhlane ukuthi baze banelisa ukungani bayawuhlehlisa. UTrump bakhanya bamsolayo ukuthi yenzanga kwakukhona okunye kokungamela kwenze njengokuthi athi abantu bonke kabapractice ukuthi bangabi ndawonye bagqoka amamaski yena ubephikisana lama-scientists labodokotela abathi asivikeleleni umkhuhlane. Yena ubekhanya engelandaba lakathesi loku engatshintshanga nje indlela esewugulile indlela ayenza ngayo iloku ifanana. Yikho indaba le ivele izakhulunywa ngayo khonsuku zonke kuze kwefika ilanga le-election.
Bakhona abanye abebandla lama-Democrats kade sebesola umkhokheli wabo umnumzana Joe Biden besithi kukhanya yena ungani usezibona senqobile kasakhankasi njengalokhu okwenziwa ngumongameli Trump njalo ngempela sonto kukhanya vele kazange ayenze lutho obezihlalele nje. Ukubona njani khonoko
indaba kaBiden lokukhankasa lokuthi kumele enzeni angenzini yindaba esihluphayo ngoba singakhumbula ukuthi abantu kade befuna ukuba ngo-president ku-Democratic Party bebebaningi kakhulu. Khanya laba bantu abaseceleni ababengabakaSanders abaningi kabasuthisekanga babona ngani baqilibezelwa kumbe babona ngani uBiden kasoze anelise ukubamela izinto zabo zonke ababezifuna. Ngaleyo ndlela ye uzabona ukuthi yibo abantu abasolasolayo kakhulu. Ukukhampeyina ye kuyabonakala ukuthi kumele akhampeyine. But umbuzo wami yukuthi njengoba uBiden yena ekhethe ukuthi sonke isikhathi ukhampeyina esendaweni yakhe kumbe lapho akhethe ukuya khona engela bantu abaningi engela rally njengoTrump. Angiboni ukuthi ukuphumula nje iVA yodwa ikho kungamluzisa umuntu ukuthi kuthiwe uphumuleleni. Kodwa lapho aphumula khona bona ngani kwesinye isikhathi bonke lo uKamala Harris angithi bemelele ukuthi ngenxa yokuthi bephawule COVID abantu bakhe bale COVID hathi yena so wasesima mbijana. So leyo yindaba angazi mina kangiboni indaba ehluphayo. Bona nokuhluphayo kuphela ku-Democratic Party ikho khona lokho ukuba lensolo yalabo abantu ababelandela uSanders. Bazasola even lamhla uBiden esewinile ngu-president. Bazabe belokhu behlupha ngenxa yokuthi bona balezabo izinto abafisa ukuthi ngaye kuthi azenze. Bengingakubonanga kakhulu kuyindaba engamluzisa le ukuthi kuthiwa uphumule one day. Kathi ngani lathi sisebenza siyaphumula.
unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU isisole uhulumende ngokwazisa ukuthi usezabhadala imuli zezisebenzi zakhe imali engamadola eMelika angamakhulu amahlanu, $500, awomngcwabo nxa isisebenzi sakhe singabhubha. Umkhokheli webandla le-Enlightened Christian Gathering, umnumzana Shepherd Bushiri, owazakala ngokuthi ngumprofita, kanye lonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapholiseni izolo ePretoria kwele South Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.